international joint negotiating council ivele sakhuluma ngayo kudala mntatheli magumede sikhangele ukuthi abantu abayibo abasinyelayo laphana o-Alexander Siria labana abasobabalisi abasomasivu 7 ngabantu abahambe bayendiphikwa ukuthi bayenze ikomiti evela izisebenzi bese siyasikhangela indlela abayenza ngayo nxa sikhangele ingxoxo zonezi ezikhona ngabuyela emuva sizathi ingxoxo lezi kwakumele ziyenziwe mhlaka 1 kwakuthiwe ngo-10 ekuseni uhulumende wabuya wafaka ukuxolisa kwathiwa ngo-2 wabuya futhi waxolisa kwathiwa mhlaka 9 namhla kumhlaka 9 besikhangelela ukuthi kuyaxoxa sebethe hhayi ngolwesihlanu kuzamthemba njani umuntu oyenza njalo
isizathu sabo sokutomatoma sicacile yini
izathu emuva lesijwayele ukuthi nxa behlangene kwathiwa umhlangano sobuzele phambili kuyakhulunywa ukuthi besiphethe but kusho ukuthi kathesi bakhethe inhlamba abayenza ebeyayenza lezebesabe lokuthi-ke yithi bhadla ebantwini ngokunjalo navele sesibona nje ukuthi yikudlala
manje selihlela ukwenzani lina
thina kumanje sisebenzisa i-headquarters for US dollar sesizama ukumobilize sisebenzisa yona le ndlela yokuthengisa ukuthi khangelani NBNC ayithembakala ngiyehluleka ukubamba izi-10 le yiyeke izimhlangano yiyethela abantu ukuthi bathe singenza so sisehluleka lokuthi zikhulume ngezinye indlela iyabona ukuthi abantu basesemakilasini abantu abayifuni imali yikho sesithi thina ngomvulo ngangcono abantu bonke baphume emakilasini ukuze bebone ukuthi hhayi asinamali laphana abantu bebesathi asihlonipheni mhlawumbe abadala kukhona abasiphathele khona
impumela yengxoxo yakuqala layitshelwa na
hhayi akula nto yaphumayo ababengene laphana ngaqamba inhlanganiso zababalisi abanjengabozinsa abo-progressive teachers union bakubeka mgceke ukuthi kuvunyelweni ukuthi lokhu ade kubuye lo hulumende makungatshelwa abantu so sizama ukukhangela ukuthi nxa kunjalo uhulumende kuya le nto afuna ukuzoyinikeza izisebenzi zakhe besekuthiwa ingakhulunywa sizasebenzisa ibala elinzima inhlamba
nxa sikhangela kuhulumende akula olunye ugatsha elingaxoxa lalo
okusemthethweni vele abantu okumele soxe labo yi-public service commission okuyiyo i-public service commission iyahamba yayabumba i-MJNC njengoba kunjalo i-public service okumele kube yiyo ekungasihlala siyikhuluma nayo yena ibithi sisilethela enye into okumele i-represente i-platform okuthiwa yiyo kumele sikhulume sikiwe esibone ngani sokumele sibuyele siye futhi isisekelo sombuso u-Section 65 ngoba u-Section 65 uyasivumela ukukhuluma lo hulumende noma ngayiphi indlela enjengeyokubhikisha enjengeyokuhlala ezindlini enjengeyokuphethishini kodwa-ke thina sesinaka nokuthi hhayi indlela engcono yokuthi sihoqe emsebenzini ngesilungu abathi kuwudrowa ilebhaye esikole kuvuke kungeke ababalisi.